Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngeSonto mhlaka 4 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF linqobile ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele ePhalamende kanye lakumakhansili ebubi lenkayi. Njalo sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube.
Ungabona ukhethwa usima endaweni enje, so usima labantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabekuthemba.
Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo, ngoba bekusobala ukuthi ibandla leZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele.
Kuyafunakala electoral reform, ngoba ubibezwa abantu bakithi ukuthi hayi cooking oil zomthwa kagesi isikhwelile, kodwa bona besemzileni wokuyavota. Ubusumangala ukuthi pho bayivotele ngaliphi iZANU-PF.
Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu lama-Warriors leMauritius emdlalweni we-African Nations Championships oqhutshelwe enkundleni ye-Barberfield Stadium namhla emini. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, leziphathelane labatsha lizozizwa kulona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalela Parliamente, njalo laphinda lanqoba kolokudinga amakhansila enkayi lebubi. Othethe isikhundla sokudinga somela iLupane East edalela ePhalamende ngumnumzana Mbongeni Dube, yena onqobe ngamavoti edlula inkulungwane eziyisithupha, i-6,369. Obencintisa emele ibandla le-MDC umnumzana Dalumuzi Khumalo ulandele yena-ke ngamavoti edlula inkulungwane ezine, i-4,505. Walandela ngowe-MDCT ngamavoti edlula amakhulu amathathu, i-363. Ibandla leli linqobile njalo kukhetho lokudinga amakhansila amabili ebubi lenkayi. Sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube, yena othi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF lilenhlelo ezimqoka ezithakazelelwa ngabantu, yikho linqobile.
Ungabona ukhethwa usima endaweni enje, so usima labantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabekuthemba. So ngilokujabula okukhulu kakhulu, angikwazi lokuthi ngithi
kuyini okwenza abantu bakuvotela ngobuningi babo.
Okokuqala ngingathi yizinto ezenzakalayo ezigabeni ezenziwa iZANU-PF. Okwesibili, njengomntwana obesebenza nabadala, sisebenze kuhle okwesikhathi eside ngokuma-structures ephathi, njalo ngike ngasebenza ngisenza into ze-development nabadala.
Imbali yakho kwezombusazwe iqalisela ngaphi?
Mina ngiqalise ngiku-district, ngaba ku-province, okwamanje ngiku-national. Siyangijoyinanga, ngazalelwa khona, ngazokuba active ngomnyaka ka-2006. Ngesikhathi ngena ku-district ukuba ngu-political commissar, ngapromotwa ngo-2013 ngingena ku-province. Ngaba ngu-secretary for security kwabatsha eMathebeleland North. Ngokuhamba kwesikhathi ngakhutshulwa ngaba ngu-political commissar kwabatsha, ngazokuba ngu-chairman we-province. Isikhathi-ke sengikhuphuka ngo 2017 ngisiya ku-national.
Usalelwe ngaphi? Njalo iLupane ungathi likhaya lakho, uyakwazi konke okufunwa ngabantu.
Ya, mina ngumbongeni Dube, ngizelwe ngo-15 April 1988 eGomoza, eLupane. Ngikhulele eLupane, kutho ukuthi bengibhoda lamawadi wonke aseLupane nje, la nxa ngisenza into zami zepolitics bengi within the constituency. So yikho wenze abantara bangithemba.
Ye ufunde khona ngapho njalo eLupane?
Ngifunde grade 1 to grade 7 ngafunde Komoza Primary. Ngafunda secondary yami eSibambe.
Lo mnumzana Mbongeni Dube owebandla lezana uPF unqobe ukukhetho lokudinga uzamela iLupane East edalele eParliament. Sixoxelaye ekhona le eLupane. Kodwa ibandla leMDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla lezana uPF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi abavotele. Ibandla lezana uPF lona liya kuphika lokho. Umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla leMDC umnumzana Prince Dubeko Sifanda uthi ibandla lakhe lisaqoqa ubufakazi balokho.
Okwakuqala sikubonile ukuthi khona hayi imithi emaklinika lezibhedlela ibuyile mhlawumbe okwakuqala enxenye lokugcina ikakhulu kuyakuba ngokugcina eLupane ukuthi ubonge imithi ibuya ngasezibhedlela zabantu beLupane. Sikubonile njalo amagonyethi amarayisi elinye igonyethi laze labhewuka duze leLupane kwampana kwafa umtshayeli walo kalale ngokuthula. Amarayisi abuyile sabona njalo kwaba lomunye usabhuku obulewe ngumna wakhe besilwa bebanga lokhu kudla okubuya kupheka nxa kuthe kwaba le election. Ama-CIO ohulumende wonke nje ubesesukile ngaseHarare wabuya wazokuba seLupane bebhoda abanye behamba lecandidate abanye njalo behamba lalaba ababemele icandidate besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvota lingayekela ukuvota livotele iZANU-PF kakusoze kulunge. Abantu beLupane siyakwazi ukuthi khona abaningi bakhona baseselembali yeGukurawund ukwethuselwa bayakwazi ukuthi iZANU-PF nxa isethusela ukwethusela kwayo asokwethusela nje bekutholakala ukuthi khona siyathola ukuthi i-voters roll yeZEC laleyo abasinika yona thina amabizo ebengahambelani ubona
la khankasa kuhle njalo inhlelo zenu njengebandla ziyakhwabithwa ngabantu nxa libatshela kumbe kukhona lani lapha elisilela khona
akujwayelekanga ukuthi uhambe kukhetho lwe-by-election uyethola abantu bethola amanani esiwatholileyo ungakhangela inani esilitholileyo thina njenge-MDC alaye ukhangele inani elitholwe yiZANU-PF kusobala ukuthi khona thina indlela esiperforme ngayo siperforme ngendlela ephezulu kakhulu okutshengisa ukuthi khona abantu beLupane labo bayafana nabantu bonke baseZimbabwe ngabantu asebelungele inguquko. Phela thina kasifani nalaba abaphoyi kubuya bezobajikela ukudla ngoba sebefuna ukhetho. Siyabuyela futhi kuground nje amaviki iviki yona le elandelayo sesiyabona ukuthi laba bantu bethu kabethuselwa yini ngoba kuzisizwe kuthiwa sebeqalisile ukwethusela ukuthi wena ngovotela iMDC.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sifanda umgcini sihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo omela iBinga edalele eParliamente. Sixoxelaye ekhona le eBinga.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuqonga kwentengo yamafutha epetulo sokuchiye inengi likhala ngokuthi lokhu kusokubangele ukuthi intengo yempahla la etshona ikhuphuka masinyane layo iqonge yona etshona iqonga ngamahlayana. Intengo yepetulo ibuka isiphansi kule diesel yona isiqonge yedlula eyepetulo njalo abanye bathi abachayeli bezimota lamabhasi lapha babe kade khona besiya emadolobheni lawo asekhuphulile impahla. Okwamanje ngengilichiyo okwesikhatshana ezandleni zikaGift Dube we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Sinana masiko
wenziwe mandla
lo baba mkhulu babelo bola
singatshona njani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalubuyela ludaba ekade sikhuluma ngalo ngeviki ephelileyo ekade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi idale lephalamende belifuna ukuthi kube lo mthetho okhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthakazeleli okokuthi ke umuntu otshadileyo ingaba lo makhwapheni kodwa ke idale lephalamende kukhanya ngazani liza kusebenza lukukhiphe konke khonoku kubhili leyi ye-Marriages Act. Ngesihla ngoba ngilo baba lapha uziphonge Zipho Ndebele ukunhlanganiso yepatare enkundleni siyakwamukela kuhlelo baba Ndebele.
Siyabonga salibonani ngiyalamukela balaleli linjani lonke.
Hayi siphile kakhulu ke mfowethu akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho
nxa sikhangela ibhili leli ele marriage bill into eziningi engazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisupportayo ukuthi zi-right into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayendiswa umuntu eyende sekhulile kodwa nxa sokufika kulesi istage i-section leyi ethi yona umuntu otshadileyo echadi u-511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lo munye umuntu eceleni umuntu lwana akwanise ukuzothatha futhi uzofuta kuleni into eneva claim-e i-property emuntwini lwana njengenhlanganiso besibona ngani kululaza umtshado umtshado lwana ade sisiba lula sibi lokumangalisayo ade sokuthiya ivini abantu abatshadileyo umtshado nalwana ukuthi one man one wife besengozini yokuthi omunye umuntu nje ngathutha eceleni afike aphazamise umtshado so esikufuqa njengenhlanganiso ikuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa lomtshado lomama
siyakubona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathintambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho pho bangakukhipha kuyabe sokungani sokulungile i-marriage is bill yonke
nxa ngiyikhangela bengatshintsha i-section enaleya i-marriage bill ithink yabe ngendlela esiyikhangelwe ngayo yabe sigondile yabe sinhle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswa ivine nale i-511 ade vuma ukuthi abantwana abangamankazana ngasedlule 16 years aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade kugcina kusendisa abantwana abancane kodwa leyi isifake ekupha ababoth abafana lamankazana bonke sebesiyenda bebathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofuswa ukubana athathe so ngezinye indlela sisi ungavele kutshintshe khonapha amasiko ethu abe selandelwa ngendlela ayiyo yona njalo lomtshado womdoda eyodwa lomfazi wodwa yabe sihlonitshwa sibili ngendlela emangalisayo nothi lokho ade sesingena phakathi kwakho
ye kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana so ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khona kokuthi abantu babe labo makhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la
nxa i-section yami ingaqhubeka ngoba kathesi sasengama-proposal ukuthi ingayikhutshwe ayikakhutshwa nxa ingaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabe ungasavikelanga umtshado lowo so kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho wofake ezandleni zabo umthe ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulomuntu osethandana lomkakhe endawni othi yabe kwasengaze emthethweni umthetho kwaso zomvikela asozomncede ngaluto uzathatha umthetho wafake ezandleni zakhe ezaqalisa ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sokule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo sikhuthaza nxa sokwehlule ukukhulumisana kabaye emthethweni maye nxa umthetho sisehlule ukubavikela kusuke kube nzima ngoba ngaze emthethweni yabe engavikelekanga so kungakhutshwa lapha umthetho wabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusokwehlula ukuthi bakhulumisana abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamuli.
Siyabonga kakhulu ke. Sithathe leli thuba ukuthi sibonge umnumzana Zibonge Zibondebele okuhlanganiso yepatare enkundleni. Sibonge kakhulu ungadini lokusasa babandebele.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu ke zukandaba. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woriva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesingene kweziphathelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike gobe kuliviki mthwakazo omuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo asizweni ukuthi uma Moyo utheni.
Salubonani bathandekayo, ibizo lami nguThandekile Moyo, ngikhuluma lani lapha ngiseWashington DC. Ngivakatshela uBig Mike kushow yakhe.
Mamo unjani sisombe?
Ngiyaphila, unjani wena?
Hayi ngiphilile, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo.
Ngiyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngaseWashington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so okungilethe lapha yi-program organizwa yi-US Embassy ebizwa kuthiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Bayithi program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affecta abantu abaningi abachiyeneyo, ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami yokungena kuhlelo lolo enxa engingafunda abanye ama-skills okuthi ngibhale ngcono njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami engivela khona.
Isikhathi sakho ukwele Melika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethelweni, kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundile kuningi kakhulu ngoba la ebengikhona e-Indiana University besifundiswa ama-course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko yabantu. So for example sifundiswe i-course ethiwa i-fundraising for non-profit making organizations. So ngama-organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lo awikho profit ezawunika yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo eyakhonokho saphiwa la ma-certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe-leadership okubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu. Awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe.
Yeah, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini. Besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza yibo ababuya bezotshela abantu kuma-community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu instead of ukubuza abantu ukuthi ifuna eluphi. So uzathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babeyenza abakucabangayo bengazange bebuze abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwani. So sifundiswe ukuthi hayi lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza ina elikwaziyo ukuphuma ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani lani lizabancedisa.
Hayi, siyakuzwa mamoya. Isikhathi yiso esesihliwe kumangoya. Cibe uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha ahlala kiso ukuthi a-applyele uhlelo lolo. Njengami nga-applya kodwa angizange ngithole the first time nga-applya. Nga-applya bangithi hayi siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi so kuphume omunye basebengibiza ukuthi hayi la usungabuya. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but kulabanye ngilaba abakutshela ukuthi sebeleminyaka eminingi beloko bezama ukuapply into le. So it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama isilo lotuhlelo olukhona akhona amanye ama programs anjalo. So abantu uzama nje la ubona ukuthi kuyinongakusiza kodwa injongo ingiye ukuthuthukisa lapho suka khona.
Isikhathi du mthwaka omuhle zimpapo omuhle silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxela ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla mthwaka komuhle Zimbabwe omuhle olibalulisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe omuhle mthwaka komuhle. Bye bye.
Siyabonga ke Mike. Kathesi ke sesingena kwezokholo. Vuselela umoya silonto ngamele inkomo we Studio 7.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngibongela kubalaleli lakubabuki.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngiphathele ilizwi elitholakala encwadini kaMakho isakhuba seshumi indima yamashumi amahlanu, Mark chapter 10:50, lapho okuthi khona uyalahla ingubo yagxuma yaya kuJesu impumputhe. Amazwi la namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yengubo. Njengoba kuthiwa lindoda engubhathimewu nxa sibala ngaphezulu kuthiwa igama layo lali ngubhathimewu, indoda lekuthiwa yalahla ingubo yasukuma yaya kuJesu. Indoda le kukhanya yayivele yayingaboni ngenxa yengubo le yayitshone embethe mhlawumbe. Kodwa-ke ingubo emfuna ukukhuluma ngayo namhlanje yingubo ekuwe ekwenza ukubana ungaboni ube yimpumputhe entweni ezenzakalayo. Ingubo le ingabuya izigaba kumbe izinto ezishiyeneyo. Bakhona abantu abembethe ingubo yobuhwaba, abanye eyenzondo, abanye eyewunyeya, abanye eyokuziphakamisa, abanye eyokuzigqaja, abanye eyoweyisa abanye abantu, abanye bembethe ingubo zenhlamba, abanye bembethe ingubo zobusela, abanye bembethe ingubo zenkohlakalo. Naku konke lokhu siyakubona nxa sikukhangele khonapha elizweni lakithi lakwamanye amazwe ukuthi abantu bazimbathisa ingubo bacathe ngale kwazo, kube kanti baningi abantu abahluphekayo ngengubo zona lezo abazimbetheyo. Emingxenye mhlawumbe bakhona abantu abamelele ukuthi umuntu ayilahle leyo ngubo abone uJesu impilo yakhe ibe ngcono. Ingubo engikhuluma ngayo, omunye lomunye uyayazi ingubo ayembetheyo emenza ukubana abe yimpumputhe. Impumputhe eziningi yilezi ezithi ziyabona zikamehlo kodwa kaziboni lutho. Ukuthi zibuze ukuthi kambe sengubo emembeseleyo ngabona ukuthi kayimncedi ngalutho. Abanye bakholisa khona ukubona abanye abantu besesizini babe sebecatha ngemva kwengubo. Kule ngubo eyinye ingubo yobugwala yokwesaba ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke. Abantu sebajwayela ukubana bathabise abanye abantu ngenxa yengubo yokukhohlisana. Abanye bakhona njalo abembethe ingubo yokungahloniphi, yibo abantu labo kumele basukume bayilahlele ingubo baye kuJesu ayebathoba. Baningi abantu abanjalo esihamba sihlana labo, abanye sihleli labo. Lawe unjalo uthatha isibuko somoya uzikhangele ngaphakathi ngaleso sibuko ubana kambe ingubo oyembetheyo yingubo bani ekwenza ukubana ube yimpumputhe. Eqinisweni nxa usenza izinto ezimbi ezingaqondanga ezingathandeki ebusweni babantu loNkulunkulu uyimpumputhe, ngobani abanye bazafela kubobo umpumputhe lobo. Buza abaningi bayaguquka abantu bantshintshe, abantu baze bamangale ukubana kathi lindoda esasiyazi inje ingathi siguqukile yebo kambe kuyikuthi yalahla ingubo yasukuma yaqonda kuJesu uJesu uyayibuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni ithi mfundisi ngicela ukubana ngibone asiceleni ukubana sibone izinto esizenzayo nxa zingezimbi uJesu uzasivula amehlo abese sithi ukukholo kwakho kukusindisile dinga uJesu ngokholo ulahle ingubo ekuphambanisa entweni eziningi namhlanje awukhulumisani labanye abantu ngenxa yengubo embetheyo ilizwe likhohlakele ngenxa yengubo ezimbethe ngabantu ngitshe lobukhokheli lamabhishophu labafundisi abanye bazembethe lezo ngubo izenza ubana babe zimpumputhe bangazibaboni
kuyiphethe mfundisi
baba Jehova Thixo olungileyo ngiyacela ngalesi sikhathi ubana yilo lalo ozwale intshumayelo azikhangela ubana wembethe ingubo enjani angikhathali ukuthi ngongakanani ngonjani ngotheni kodwa ngikhulekele abantu bakho ukubana laba bembethe izingubo ezibavala amehlo omoya bezimpumputhe ezihambayo ubambulele umusa wakho amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Hole ndlebe zokuzwa uzwile lokuthi kambe nawo embathe ingubo enjani sibongeke uhlelo oluphathelane lozokholo besize kuthulelwa nguNtungameli Wenkomo weStudio 7 elo umfundisi Thandeko Zintimkandla. Wezemidlalo ke iqembu lama Warriors seledlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-African Nations Championships ngemva kokunqoba eMauritius nge-3-1 lamhla emini enkundleni ye-Barber Field Stadium. Intathu yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe nge-7-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalele leMauritius njengoba emdlalweni wehlandla lokuqala uqhutshelwe khona lekweleMauritius linqobe nge-4-0 kuthi lamhla linqobe nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Barber Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathu lezindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lamaWarriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba okwenzileyo.
Njengombona ukuthi bonke badlale kuhle. Ngabona uphume egameni ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi ukuthi khona abafana badlalanga kuhle hayi but overall but team yonke yenze kuhle so hayi I think iMauritius layo iyazama imean ilizwe elincane bazama ukwakha
umgadli weqembu le-Highlanders uPrince Dube nguye olitshayela emambuleni kathathu emdlalweni wanamhla kuthi ohlohlele iqembu leMauritius nguJean Rosetti njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa eleZimbabwe lenelise ukulinganisa lawa maqembu ahamba kuKiev zingujikilobhanqa 1-1. Umgadli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili okuthi indaba ezimnandi kubalandeli beqembu le-Highlanders njengoba igedi ubengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana neqembu leLesotho lona elinqobele South Africa kusigaba esilandelayo esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano we-African Nations Championships ngowabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili kwimidlalo yemibili eliyidlalele leZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye lamakhansili amabili ebubi lenkayi njalo sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube ke oyibandla lezanu PF onqobe eLupane East. Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolo luqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabekela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele. Bathi ke basaqoqa ubufakazi balokhu ngemva kokuba ilunga labo mnumzana Dalumuzi Khumalo enqotshiwe. Siselugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.